Pele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 15 lwezi 2019 uPrasidence Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho lowo mungubi ukwendlula iphosa ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi nginjengemember of parliament nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usayina ebhasisa umthetho owe-Maintenance of Peace and Order Act MOPA kodwa usolwa ngabebandla eliphikisayo labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu.
Inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyonto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa uloko kwamukela lokungamukeli utentayibithi inkulu kakhulu kulalokho. Ilizwe liqedwe ukusela liqedwe ukugebengu. Ukubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ukugebengu okuchaywa ngamaripoti lawo.
Amalunga ekomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende yaweZANU-PF athi akayemukeli uMnumzana Tendayibithi njengomgcini sihlalo wabo njengoba abebandla lakhe le-MDC bengemukeli umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli welizwe. Kuthi-ke kuwoza Friday livikisi leqembu le-Insiza Express Band elicula umdumo wechibilika abanye besithi bebiza yirumba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act MOPA ukuze uqale ukusebenza kulandela ukupasiswa kwawo edalela ePhalamende. Umthetho we-MOPA uzathatha indawo yomthetho we-Public Order and Security Act PORSA wona owesulwe nguhulumende ngoba ubusolwa ngabaningi besithi wephula amalungelo oluntu. Kodwa ezinye iingcweti kwezemithetho labebandla eliphikisayo le-MTC bathi umthetho omutsha lo mubi kakhulu ukwedlula owePOSA ngoba upha amapholisa amandla aphindiweyo okwalela abantu ukwenza imihlangano. Umeli wenkulumane edalela ePhalamende njalo elilunga le-MDC uMnumzana Kucacaphulu yena olilunga lekomiti yedalela ePhalamende ebona ngezemithetho uthi bayawusola kakhulu umthetho omutsha lo ngoba usuvimba la malunga edalela ePhalamende ukwenza imihlangano ebevunyelwa yiPOSA.
Mina ngibona ngazani umthetho lowo mubi ukwedlula iphosa ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi nginjengemember of parliament nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani. Ngaphansi kwe-MOPA angivunyelwa ukukhuluma labantu kuconstituency yami ngingaphiwanga imvumo ngamapholisa. Siwubona ungumthetho omubi kakhulu. Abantu kathesi balambile babulawa yindlala kulobumenemene lezingundengunde kubompilo ngale abantu kwabaqhatshwa. Nxa kunjalo abantu kumele bavunyelwe ukuthi baphume bangene esitritini babhale bakhulume santando besitsho ukuthi okungabajabulisiyo kuyini njalo besitsho ukuthi uhulumende usebenza kuhle kumbe kasebenzi kuhle njalo bechothoza nxa kuyukuthi bafuna ukuchothoza u-MP bafuna ukuchothoza ukhansela babe namandla okuthi babe nenkululeko yokuthi bangene esitritini bachothoze. Umthetho lowo ulapha ukuthi uvale abantu umlomo ukuthi bangakhulumi okhulumayo ukuthiwa uyathathwa abotshwa avalelwe ejele.
Kodwa abanye bangabuza babaphulu ukuthi lizakhonona kanjani njenge-MDC lina lalikhona kukhomithi ekhangelane lezemithetho lawuvumela njalo upasiswa lumthetho edalela ePhalamende.
Okwakuqala babe bephambanisa kuthi babengaqedisisi bengazwisisi ngoba ikhomithi kayisiyo epasisa umthetho. Ikhomithi kayilawo amandla okupasisa umthetho. Ikukhona ekwenzayo ukuletha ibhili ebantwini ibatshela ukuthi umthetho uthini. Kodwa abapasisa umthetho yindlu yonke igcwele omunye lomunye evotela lokho akukholwayo. Bakhona ke abaningi okuyibo abavotelwa ukuthi umthetho lo ophindezela abantu yiwo abawufunayo ngoba bafuni ukuthi abantu bakhulume bese kusiba labanye abavotela ukuthi umthetho lo umuvi ungahamba ekhangela uzathola ukuthi kwavotwa nxa ufuna ukukhangela uyahamba ekhangela ukuthi MP wakho wavota esithini mina angisuye MP wavotela khona lokho njalo ngizaqhubeka ngesitsho ukuthi ngumthetho omubi ozafuna ukukhishwa ulungisiswe
Mnumzana kucacaphulo ngumeli wenkulumane edalela eParliamente njalo elilunga le MDC limuzwe ixoxa lapho icingweni lontungameli inkomo owe Studio 7 ekhona ngale engakobulawayo untungameli uthiphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF Mnumzana Believe Gawule yena othi ukuguqulwa kwePosa kuveza sobala ukuthi uhulumende uzimisele ukwesula yonke imithetho emivi
Akula lizwe lingalamthetho yakhe. Elizwe lemthetho emelizivikile. Esakubonayo lapha ngabo January abantu bedinza ama properties nani. Kumele ikhulumende izame ukuvikela abantu ivikele lempahla zabantu. Ngokunjalo imthetho enjengayo le iyalifanele intungameni ibe khona.
Kodwa abanye bathi akula mahluko phakathi komthetho lo lePosa yonke iyacindezela yephula amalungelo.
Ha iPosa yayimbi kakhulu intungameni. Akula nto yayimbi njengePosa. iPosa yayimbi kakhulu. Singabe siyilinganisa imthetho le lePosa ngoba kususwa yona iPosa sokufakwa imthetho efanele abantu. Yani iPosa ingafanelanga abantu leyani imthetho enjani.
Ngezinye indlela awubona amapolisa esebenzisa lumthetho ukuhlukuluza abantu ngendlela besebenzisa ngayo iPosa.
Intungameli ngaphansi kombuso kaMnangagwa. Akula police eliza hlukuluza umuntu. Ngakwezombangazo kumbelani konke okunye ukutshengisela akula ngokunjalo vele izinto kodwa umthetho uyamele ubanje njengomthetho ngaphansi kombuso kaMnangagwa kodwa ukuthi amapolisa ahlukumeza abantu ngemithetho eminye ethize akusoze kutholakale khonoko
umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezano PF uxoxe le ntungameli inkomo ekobulawayo Ikomiti yedalela eParliamente ebona ngokusetshenziswa kwemali kaHulumende iPublic Accounts Committee namhla yehluleke ukuhluza udaba lwenkampani yeSakunda Holdings ngoba amalunga ezano PF ayale ukuphatheka kuhlelo lolu esithi akasananzi umgcinisilelo wale committee umnumzana Thandayi Biti olilunga le MDC ngoba ibandla lakhe lisala ukunanza umnumzana Emerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Ikomiti kabithi le ibize iziphathamandla zeSakunda ukuthi ziyachazisela ukuthi amabhiliyoni amahlanu amadola akwele Melika okuyimali eyayiphiwa le inkampani yiReserve Bank of Zimbabwe ngomnyaka ka 2017 zayisebenzisa ngayiphi indlela lokuthi vele zayiphiwa njani libhanga elikhulu lelizwe ngaphandle kwemvumo yedalela eParliamente kodwa akusenzakalanga lokho ngoba amalunga ebandla lezano PF ethe njengoba iMDC ingananzi uMnangagwa lawo akasamnanzi uBiti njengomgcini sihlalo wekomiti le. Okukhanya kucunule abezano PF laba ikuthi amalunga eMDC ayalile ukuya edalela eParliamente izolo ngesikhathi umphathintambo wezemali esethula uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo ngoba uMnangagwa ube khona kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi amalunga ezanu PF la akhanya ezama nje ukuvala imisebenzi yenkohlakalo etheswa inkampani yeSakunda yona elobudlelwane laleli bandla
benzeka kakhulu udaba lokutshontshwa kwezimali inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa uloko kwamukela lokungamukeli uTendai Biti inkulu kakhulu kulalokho ilizwe liqedwe ibusela liqedwe ubugebengu ubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ubugebengu obuchaywa amaripoti lawo awePharlamente bakhetha ukucasha ngemva komunwe ngento engasebenziyo nje
abezana uPF laba bengaqhubeka bengayi ngisho la kwamanye amakomiti angayisiyo le ekhokhelwa ngubiti kuyabe so kusijoni ke konapho Ncube ngoba kuyabe kungasela lutho lwenzakalayo edalela eParliamente
yebo kuyabe sokusisho ukuthi sekudlalwa nje eParliamente okuzabe kusisho ukuthi ivoti lika 2018 lasebenzutho abantu kuzabe sokudlalwa ngabo kungasazuzakali lutho ngoba phela lokho okwenzakale parliamentary committee, accounts committee, public accounts committee. Kusengachithekela wo wonke ama portfolio committee aphethwe ngabantu be MDC kumbe ngathi opposition. Kubuye kuchithekele kwamanye njalo aphethwe ngabezani PF. Kuthi parliament ingasasebenzi lutho kuze kwefike ku 2023. Kumele ke into yona leqathelisiswe kwabazakale kubonakale ukuthi abantu abavotelwa kumele bayisebenze umsebenzi wokuphika ngabantu balwe nenkohlakalo bachaya imithetho evikela amalungelo abantu bakhulise imikhono omukhatha abantu baphile ngendlela efaneleyo hayi ukuyakulwa izimpi zabantwana njengalokho esikubone kusenzeka ku Public Accounts Committee
emthethweni Ncube i-committee kabiti le ivunyelwe yini ukuhambisa loludaba emthethwandaba kumbe okwepharlamente kuphelela ephalamende
okwephalamende ngendlela yangakhona silalokho sithi separation of powers ukuhlukaniswa kwamandla abephalamende nawabe executive lawamacourt inkantolo kayingeneli emsebenzini yephalamende ngaphandle kokuthi yona iphalamende icommittee kumbe iphalamende sihambise udaba oluthile enkantolo
umnumzana efilela Ncube ucubungula ezombusazwe uxoxe lentungameli Nkomo ekobulawayo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860. La ku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Usulu weZimbabwe uthi impilo isinzima ngamandla phansi wombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kule kamuyi umnumzana Robert Mugabe njengoba intengo yempahla iqhubeka iqonga mihla ngemihla kuthi le mali lokhe ingatholakali emabhanga njalo isehla isisindo. UGibson Bebe usethulela loludaba ngokugcweleyo.
So iminyaka emibili lokhu kwakungumongameli umnumzana Robert Mugabe wakhishwa esikhundleni kodwa abantu beZimbabwe bathi waluthezwa lulenkume ngokuvumela umnumzana Emmerson Mnangagwa angene embusweni ngolwezi ngomnyaka ka 2017. Lokhu kubangelwa indlela isimo somnotho esibathwalise amagapha avuzayo nango phela abasenelisi ukuthenga ukudla okufana lesinkwa, impuphu, amafutha lesepa yokugeza lokunye. Uphenyo lwezwe ngabe Studio 7 luveza ukuba isinkwa esasithengwa ngedola ngesikhathi sikaMgabe sesingamadola alitshumi lanhlanu kuthi impuphu yayingamadola amane isingamashumi ayisithupha. Unkosikazi Grace Mpofisa kamuzehalale uthi xa uqathanisa inguquko yabakhona ngohulumende womanyano ngomnyaka ka 2009 lika 2017 kulomehluko omkhulu.
Singakhangela ngesikhathi zasebenzisa o 2000 sasiya ku 2008 kwase sasesingani siyabona abona khona. Izinto zazivele ezinzima sasizwa abazali bethu besithi hey akula mali akula kudla kulani wakuvele kunzima kodwa kuze kungene inclusive government laphana kwabangani kungcono so normally thina once siku compare sithi ha uMgabe wayengcono but sebesikhangela that period inclusive government ikho lapho kwakungani khona izinto zingcono ngoba babencedisana.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana John Ncube othi uhulumeni kaMnangagwa wehlileka khona ukunakekela izisebenzi zakhe.
Ngesikhathi sikaMgabe kwezomnotho welizwe ngizakhuluma ikakhulu ngikhayele labo abasebenzela uhulumende abasithi ngama-civil servants sesikhula thina abazali bethu bebekhushinwa nguhulumende nxa ungaba le-inflation uhulumende bezama imizamo ukuthi ancedise abantu abamsebenzelayo kodwa kathesi sikhayele ukuthi i-economy inje imbi inje uhulumende akulanto ayenzayo ukuncedisa ama-civil servants ama-salaries lonke eme-one ndawo.
Kodwa omunye umbalisi unkosikazi Thembeni Dube uthi uMgabe wayengcono kakhulu kulo Mnangagwa ngoba wayesithi nxa ungabanzima ikhulume labo somabhizimusi.
Mina ngokunanzelela kwami ngibona ukuthi khona hayi uMgabe ubengcono kakhulu kulo Mnangagwa in every aspect. Khayela kathesi ama-prices akhwele nge-more than 2000%. Cooking oil ngo-2017 ibiyi-$2.85 kathesi iyi-$60 i-2 liters. Impuphu i-5 kg ibiyi-$3 kathesi iyi-$40 i-5 kg. amaphayizi akhwele kakhulu and then is just a quiet leader. Uthole akakhomenti kakhulumi lutho kumbe ukuthi azwakale ukuthi kanti yena vele umi ngaphi ngento lezi ezenzakalayo akakhulumi. So vele hayi umgabo kangcono in every aspect.
Kodwa umnumzana Tafazwa Sibindi uthi indiwo yaseZimbabwe zabangela yibo bobabili umgabo loMnangagwa, ngakho-ke kunzima ukuthi uMnangagwa azilungisise.
Ukubuya kukaMnangagwa nginembusweni kuletha ubunzima obukhulu kakhulu kuZulu weZimbabwe, ikakhulu inotho yethu siyananzelela ukuthi isiqhubekele phambili isiwa okwesekubangele ukuthi intengo yinto yonke nje elizweni konge kakhulu ukuthi uZulu engasenelisi ukuthi athenge lutho ezitolo.
Unomzana Mabutho Moyo, ilunga leZANU-PF, uphambana nabanye esithi kumele abantu beZimbabwe babekezele ngoba imizamo yokuvuselela umnotho ingaba buhlungu kwakhathesi kodwa kwelizayo izanceda.
Yebo, isimo somnotho lemizamo efakwa ngoba uMnangagwa kathesi hayi imizamo emihle sibili, imizamo elekusasa, asomzamo yokujabulisa abantu kathesi ukuthi eziswini bebe besuthi kodwa kusasa kungelanto ezaphuma. Lokho siyakubonga Sibili ngoba watsho engena wathi indlela esesiyithatha izaba lobuhlungu, izaba lobuhlungu kodwa ngemva kobuhlungu kuzaba lempila kahle. So yikho lapho esikhona kathesi sesebuhlungwini but hayi sesilanda emaphethelweni. Akufani lesikhathi kusabusa ubaba uMgabe owayengafuni ukuthi ezwa abantu becomplaina wayevela thatha ama shortcuts ambambathe kungani into ziyahamba khona into zingahambi.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usephumele uhlelo lwe Transitional Stabilization Program TSP athi luzanceda ukuvuselela umnotho eminyakeni emilutshwane elandelayo. Ingcwethi zezenotho zithi kuzakuba nzima ukuthi lolu hlelo lulethe inguquko ngoba imali yelizwe iqhubeka isehla isisindo ngesiqubo esesabekayo ngemva konyathelo lokuma ukusebenzisa idola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela osokwenzakele eminyakeni emibili edlileyo lokho ekwakhutshwayo embusweni owayengumongameli uMoyi uMnumzana Robert Mugabe ngabebutho kufakwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele eza kwamanye amazwe namafitshane. Umongameli Mohamed Abdullah Mohamed wena kwele Somalia ugqibe uhambo lwakhe lwensuku ezine kwele Kenya lamhlanje. Ekhona ngale uthole ithuba lokukhulumisana lezizalwane zelizwe lakhe esezihlala esikolweni salelo lizwe iNairobi ezichasisela ngobunzima obubhekane lohulumende wakhe ikakhulu obuvela emazweni ama-Arab. Samukele ngenjabulo enkulu isinqumo somthethandaba waphezulu wakwele Botswana sokuthi uhulumende aqhubekele phambili enguye obona ngokwabelwa kwabaphila legciwane lengculaza amaphilizi lemithi yokuvimba kumemetheka kwegciwane emzimbeni eyama-ARVs. Abasakhulayo bakubulawayo babe lomhlangano lenkokheli yezombusazwe abayivotela ngokhetho lwanyakenye besithi kumele igcwalise izithembiso ezayenzayo lapho ikhankasela ukuthola usekelo lwabo. Udaba olukhulu oluphume kulomhlangano ngelokulwisana lodubo osolubhahile eZimbabwe olwenkohlakalo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yezombusazwe yakobulawayo ivume ukuhlangana labatsha lamhla ngenjongo yokuhlaziya ukubona ukuba inkokheli le isisebenze okunganani ekugcwaliseni eyakuthembisayo. Unkosikazi Marilyn Sibanda, okhangela ngezomthetho kunhlanganiso yeTransparency International Zimbabwe, uthi bakhangelele ukulimukisa abantu ukuba babekwazi ukuthi yini inkohlakalo lokuthi iphathwa njani nxa ithe yabonakala.
Sikhangelele ukukhaliphisa abantu ukuthi bebekwazi ukuthi kuyini ubugwelegwele. Ubugwelegwele buripotwa ngakho. Singalwisana njani lobu gwelegwele? Bebekwazi ukuthi vele ubugwelegwele kuyini i-corruption.
UMnumzana Ntando Moyo oweqembu lokulibazisa uZulu ele uMahlekisa Comedian uthi njengobulawayo bebekhangela ukuthi yikuphi inkokheli esezikwenzile kulokho abakuthembisayo ngesikhathi sokhetho.
Uhlelo lwethu lolu olweshared accountability esingathi thina ikuziqoqa njalo ukuthatha isitokhu sokuthi njengabantu bakobulawayo sikhangele ukuthi inkokheli zethu ziyasenzela yini lokho ezathi zizasenzela khona kukhetho, ikanti njalo thina njengozulu kabulawayo senzani ekusizeni ukuthi inhlelo zokuqhubela phambili ubulawayo ziqhubekele phambili. Ngokuba nezikhathini eziningi senanzelela ukuthi abantu bayasola inkokheli, ikanti lathi silomlando wokudlala njengezakhamizi ekubeni inhlelo zakobulawayo ziqhubekele phambili.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Dube uthi lamhla bathole ithuba elihle elokuxoxisana lenkokheli yakobulawayo.
Siyabonga ithuba esiliphiwe ukuthi sixoxisane labo MP bethu kanye lamakhansela. Namuhla sibabuzisile ukuthi okubambekayo okwama-youth asebekwenzile kuyini, ngoba sithona sisizwa ukuthi kule fund yama-youth kodwa thina asiyitholi. Siyabhala ama-project proposal kodwa futhi asikaze sithole impendulo evela phezulu. Asisakwazi ukuthi i-corruption eyenzakalayo yini, ngoba lokhu abakuthembisayo asikuboni kufezeka.
Omunye wabakhulume emhlanganweni lo umeli wenkulumane edalele ephalamende engowe-MDC umnumzana Kucaca Phulu uthi izikhalazo zabatsha zemisebenzi bazizwile.
Abantu abasha bengisebenza lako kakhulu umnyaka wonke lo. Into eqakathekileyo singase sikhulume inhliziyo yabantu abasha yikubana kumele sibatholele imisebenzi. Ungakhangela kubhajethi le khona ibi-week kakhulu ekukhulumeni ngokuthi bakreate imisebenzi emingaki, njalo bakhangelele ukuthi bazakreate imisebenzi emingaki. Kubonga ukuthi asesikhangelele i-empowerment le-job creation. That's not enough. We want ukuthi sibe lama-numbers, the plan yokuthi sifuna ukucreate imisebenzi emingaki, ngoba basically abantu bonke abatsha abasenkulumane about 90% of the abasebenzi inye into engekhoyo akula ma-youth center lapho abangadlala khona bashokeze i-art yabo.
Inhlanganiso ezehlukeneyo bezihlanganise intsha yakobulawayo lenkokheli zabo ukuthi baxoxisane lapho inkokheli bezibuzwa ukuba sezenzeni ezigabeni zazo. Kube lithuba elihle kwabatsha ngoba benelise ukukhalaza ukuba sebefuna izithelo ezibambekayo kunkokheli, njalo udubo lwenkohlakalo lungaqhubeki. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elizibiza ngegama lokuthi Insiza Express Band elicula umdumo wechibilika, abanye abawuthi yirumba, becula beselabuso. Asizweni uEzra Chisanda ixoxa lo sikhutshiwe Dube omele leli qembu.
Impilabuso yazakala kakhulu ngomculi owayedume kakhulu umuyi uMarco Sibanda. Usikhutshiwe Dube weqembu le-Insiza Express Band uthi umuyi nguye wabathunikayo ukuthi balandele enyaweni zakhe, njalo uchaza ngegama laleli qembu ukuthi lavela ngani.
Gama legroupu salikhetha ngesiqinti esihlala kiso okuthiwa Insiza District, yikho lathi sathi Insiza Express Band. Kuzobuya i-album leyi ngeyokuqala esiyirekhode lonyaka okuthiwa Ukuzinakekela, okugoqela ingoma ezithi Ibhoso Yibhoso labo Vuka Ndoda.
Iziginqi zenu zicacada kamnandi weDube. Awusitshele ngabanye bakho kuleli qembu le-Insiza Express.
Ma backings vocals ngincediswa ngu-Ivansi edlala yona i-lead guitar. Kuzokuthi uhlalani Ngwenya nguyodlala i-rhythm guitar, uNoel Joe Dube udlala i-sub-rhythm, uProgressi Kheswa Ndlovu udlala i-bass guitar, uSkosana Dube udlala ama-drums. Kuzokuthi uNtokozo nguyosigidelayo. Iqembu leli lisungule ngo-2011 kogodlwayo.
Hayi budoda, uyazizwa ukuthi zithini? Luhlelo Woza, Woza Friday's Lane Sees Express Band.
We'll be right back.
ngomo lithi lithakazelela izingoma zabanye abaculi bezimbabwe yikho nje livayindela kanje
kulo jazz marabini omarcos banda indolwane super sounds ochesi skuza yikho okwenza sagcina sesihlabela okwenza sakhetha umdumo lowo sabona ukuthi umakho njengoba sedlule emhlabeni ngcono sisale sivuselela thina njalo futhi umdumo lowo sasiwuzwisisa ngezwa abantu nje besemukela besithi hayi umculo wethu umnandi kakhulu njalo futhi ule message emqoka
uqhakathekile usinakekela impilo yakho nawe lomngane wakho
njengoba sithembayo isikhathi sedlule ngumangoye ungaphosayo ukugcina ubalaleli ngalesi sikhathi
cela usekelo kini lathi ukuze sithuthuke kwezomculo besikhangelele ukuthi kule inyanga ezayo uDisemba silontshe i-albhamu yethu sicela usizo lwenu ukuze litholakale i-albhamu leli indawo ezithiyethiyeneyo eflabhuzi lizathola idiski leli kosgida investment inamba zethu 0775 703 757.
Siyabonga ziyagijima ingoma zakhona umdumo wechibilika baba asokuchaya ithabathaba lokhu bengikwenza nginosikhutshiwe Dube omele insiza express band ibesikhonjise labo kuhlelo waza What's up, Friday? Pela sonto emnandikini lonke igama lami ngu Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqwela Highlanders uHendrik Peter Dishong uthi engasifuthiseka kakhulu nxa iqembu leli lingaja imidlalo yalonaka lihlezi endaweni yethoba nembili engalaneni yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League. UJoseph Njanju usethulela lolu daba.
Iqembu le-Highlanders lizadibana leqembu eliphethe isicoco seCastle Lager Premier Soccer League le-FC Platinum kusasa enkundleni yemandaba. Njalo umqeqeshi weqembu lebhosi uHendrik Peter Dishong utshele intatheli zindaba zemidlalo namhla ekuseni ngokuba ukhangelele ukuba lomdlalo ube nzima kakhulu njengoba iqembu le-FC Platinum lifuna ukuvikela isicoco se-league. UDishong uqhubekele phambili wathi yonke imidlalo iqembu lakhe lizayidlala isoze ibe lula kodwa yena okumthokozisayo yikuba lokhu akuqhatshelwayo sewakwenelisa.
I'm happy when we finish as number 8. When we finish as number 8.
Ungangithokozisa ukuqeda imidlalo yalonyaka sihlezi endaweni yethumi lambili engalaneni yemklomelo. Ngoba mina iqiniso yokuba ngaqashelwa ukuba ngihlenge iqembu ekugunyulweni kusigaba saphezulu. Okunye esenelise ukwenza njengeqembu yokuba abalandeli babuye ngokuningi enkundleni njalo lokhu siwenelise ngokudlala ibhola elijabulisa izibukeli.
Iqembu le-Highlanders lizadlala leqembu le-Manica Diamonds ngemva komdlalo walo lele-FC Platinum kuthi kumidlalo yalo yokugcina lizadibana lele-Bulawayo Chiefs kanye lele-Chapungu. Kusenjalo iqembu le-Highlanders lizabe lingela umgadli walo elimthembileyo uPrince Dube yena oyingxenye yeqembu lesizwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lona elizadibana lele-Botswana namhla ntambama emdlalweni womncintiswano we-2021 Africa Cup of Nations. Iqembu leli liza kwana lilokhu lindawonye ngemva komdlalo wanamhla ntambama lilungiselela ukuyadlala lele Zambia ngolwesibili oluzayo kumncintiswano ofanayo. Iqembu lesine elikwisipaya sikagroup H ngele-Algeria lona elibhaxakule le Zambia nge-5 kanya emdlalweni odlalwe namhla. Kweminye imidlalo yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League ekhona kulimpela viki iqembu le-Tel 1 lizemukela ele-Triangle United ngase-Ascot. Iqembu le-Chicken indizadibana lele-Wange ngaseluveve. Iqembu le-Herentals lizadibana lele-Mushonis Raptors ngaseNational Sports Stadium kuthi iqembu lengezi Platinum Stars lizadlala leChapungu ngasePaupamp. Yonke le midlalo izadlalwa ngomgqibelo ukuthi ngensonto iqembu leManyika Diamonds lizemukela eleBulawayo Chiefs ngaseVenjere. Iqembu leDynamos lizadlala leBlack Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leYada lizanqinana leCAPS United ngaseNational Sports Stadium kuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leHarare City ngaseNyamunga. Nimele iStudio 7 ngokubulawayo nguJoseph Njanji.
Asikithi sesidliwa ngumango yeseselivalelisa okwamanje. Olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.